Umnotho emelika yebo unganya umanga kuhle kodwa uma sithi siyabheka ayikwenzakali kumnotho wemelika wodwa. Ngasikhuluma ngenotho into okumele sizikhangile zimbalwa enza zithinta and amanamba la avela kakhulu kibo IMF lawo World Bank lamanye nje ama-publishers. Singakhangela lokho kuthiwa i-real GDP. Sikhangele njalo i-inflation, sikhangele i-unemployment. Sibe sesibheka lalokho okuthiwa i-consumer price index ngesikhiwa. Ungakhangela ele Melika uma ngithi ngiyalikhompeya lamanye amazwe. Kulokho kuthiwa i-GDP ngo-2020 bebele negative 3.4%. Ukuthi i-GDP yehla nge-3.4%. Kodwa ungakhangela amanye amazwe omhlaba wonke. Umhlaba wonke la wehla i-GDP nge-3.1%. Wathi la ma-economies othiwa ngama-advanced economies, bona i-GDP yawo yehla nge-4.5%. Ama-emerging economies yona yehla ngo-2020 nge-2.1%. Ikakhulu imbangela kuma-emerging economies kuyi-China. I-China yona iyodwa yaba le-2.3% ukukhwela kwe-GDP ngo-2020. Ngo-2021, ele Melika sibone i-GDP yawo ikhwela nge-6%. Umhlaba jikelele yakhwela nge-5.9%. Ama-advanced economy yakhwela ngama-5.2%. Ama-emerging economies yakhwela nge-6.4%. Ngo-2022 kukhangelelwa ukuthi ele Melika i-GDP yawo izakhwela nge-5.2%. Amanye amazwe wonke jikelele i-4.9%. Ama-advanced economy 4.5%. Ama-emerging economies kube yi-5.1%. So nxa sibheka i-GDP hayi kuyatshengisela ukuthi yebo khona okuhluphayo kodwa ungathi ayi-US wena kodwa yenza ngcono kulamanye amazwe emhlabeni amazwe amqotho singabali amazwe anjengase-Afrika.
Ngokubona kwakho, isimo somnotho welizwe singaba sibangelwa na yikungaqhubi kuhle umsebenzi kukamongameli Joe Biden, kumbe yikuswelakala nje kwenhlanhla ngenxa ye-COVID-19?
Umnotho weMelika awumanga kuhle umi mazonzo, hatshi ngokuthi nguBiden osehhofisini. Lokhu kuyenzakala ngaphi langaphi ngoba vele yona into yomnotho ifana leviri ebhodayo. So kusiya ngokuthi wena ufike kungaphi njalo kwenzakalani emhlabeni. Siyabona ukuthi uBiden ungene kule COVID-19 pandemic. I-pandemic yiyo kakhulu engathi yahlupha ezomnotho.